Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 wolwesibili mhla ziku 28 mpandula 2021 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo
kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ilizwe liyaba lenguquko
umanisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus.
So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo sizayenza in person sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka aga eyisithupha
kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7 zela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo iphephandaba le Newsday lithi sokuvela emgceke ukuthi kulamaqhubu amabili kubandla lezanu PF elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumabandla aphikisayo lokho kungani akuxokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende ingowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uThenda Ibithi ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathi na kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi kambe iSupreme Judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo kusemthethweni yini yikho kwathiwa iSupreme Court yini leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa yikho okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ngeni ilizwe liyaba lenguquko wonke umuntu sefuna inguquko yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi na kwepolitiki thina njengeMDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu namhlanje mbona seqine kakhulu ukuthi kungangena noma ngapi bona ngani phakathi na kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle ababona okuchiyeneyo balutshwana khona lokho yikho esesihamba la ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholojo akulandaba ukuthi izinyamazana zewa nge-National Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nawo okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye ifaction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona yakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe kwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela ama results
umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigaba semathebelele North edalele parliamente engowebandla le MDC Alliance umunisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa ibudget yomnyaka okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye
eshiya lapho mina ngikubona kwami ibudget enkulu melingene esibhedlela ngibona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali
isikhulumi sekansil yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu
siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibhajethi yomnyaka obuyayo ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho siqeda lapho bese sixoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi senzeni okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo sizayenza in person sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumende uthi sinanzelele
unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo
so sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamizi zakobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council besenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni qathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona sibe le-budget budget iyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama stakeholders to join these meetings.
Umsekeli kaMeya wedolobho leli uCouncilor Mlandu Ncube uthi njengeCouncil bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini. Ngakho ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
I-Council yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho ke lonyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisela inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela namakilinika eCouncil, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu koBulawayo ezamiswa umsebenzi, lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha. Lolu daba soluphethwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Zikhese zikhishiwe kwakumele kube packets, retrenchment packets abazitholayo, kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona. Yathula kayisahambisana yama retrenchment packet yabantu abazali laba ababesebenza eMonarch Steel, ngoba laba bazali babesebenze eMonarch Steel ubune abanye owasefa isikhathi eside, wasebenza isikhathi eside ule 41 years. Usetshonile ke lo muntu njalo sokusela abantwa bakhe, yiwasebelwela le imali ngokwamanje. So engimnanzeleleyo ole minyaka emncane ngingathi ule 25 years. Wayele oba le 25 years esebenza eMonarch.
Ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba?
Lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezindawo ababuya ukuzocela usizo abadala. Bacela beceleni kwabo usizo kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathileyo. Sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawo. Ikampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC, yase wasehamba e-Labour Court. Bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000. Owayengu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda, ongu-HR we-Trigger products engumangena bekezela Mangena. Okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda, Mr. Obvious Sibanda, wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowu uMangena onguye engathi senior HR ngoba engu-HR we-Trigger product. Wasesithela no, cha, ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we-Trigger product. So uMonarch still is not a legal entity. Akawupheki ngoba lipropha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ule ulecala. So bathi bona mele siphupha umnini muzi hayi umntwana. Yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye iSupreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihangiswe yile union ineu le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzi ongu-tracker products. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already kulawa manyathelo-ke anyasethethwe kusalokhu kusisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abeMonarch sibone ukuthi iyiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana uWeni Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi otshikitsha sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi otshikitsha laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7. Lifisela impilo enhle evelela kusomandla. Bakithi mina ngiya kuSpangilizwe, Spangilizwe, Spangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe Spangilizwe, lomqondisi liyabambana, libe ndawonye, libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi, libe into yinye engxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako-Israyeli. UNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Yathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite esiphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga, thina singaphetsholotsho siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo ukuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho. Kodwa sikhona lapha nje etsholotsho, izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni. Asikazibuni ngamehlo. Ngitsho bona amakhampeni ngila enziwayo, sibona amakhampeni ngayezana yiwe siwabonayo kuphela. Kodwa okuningi vele ayi lokhu ebakithi singakaboni lutho. Athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye, ngibungelele, ngibingelele kuStudio 7, ngibingelele kuStudio 7 kubasakazi bonke abathandekayo. Okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina singabahlali baseTsholotsho bakithi sihleli njalo ngasonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphenduleki ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi i-level yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba ongamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asinamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo khona manje mawuthi uyabheka imigwaqo yethu nokukukula konokwane okwakusenziwa okwakuyigredi igugula akusayenziwa kungamagodigodi kanti ithari izofakwa nini makwenze njani nalwana umgwaqo osuke eplumtree ubheke eTsholotsho siye Victoria Falls ngoba that road is the international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba lama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlela izandla izitshela ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimoda ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage le ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqela etara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sike singela tara ngiyabonga
ngiyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kuloo ndaba leya umqondisi mole esihluphile liyawekela umqondisi mole ekhampeni abantu nabaumva le
ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7 bantu bakithi indoda ekhulumayo le umoya ngokuzalizala elibani mina bantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi so lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote siregistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esizikhethele yona ngiyabonga
salibonani salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabezulu ngiyalibengelela lonke labaphethe i-studio 7 mina engikhulumayo ngomfazi wompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendabani yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abasha kathi history kabayifundanga yini bona abangizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafunda abayesikolo but at the end of the day abafundanga lutho i-history kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabelo onkomo kwakufanele amadoda lakulo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amaNdebele bathatha babahlanganisa amaNdebele ayewodwa ngapha emadepheleleni yikho kuthiwa kule Midlands amashona ayewodwa le emashoneni belenkosi yabo amashona khonale ngapha amaNdebele elenkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisa abalalela u-studio 7 manje ukuthi angithi sibaningi ufale sithi gaga kuma-audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke ku-studio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakomthwakazi sonke ngithi mahlabezulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithwese phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esi 141 years uma lolo bandlululo lungekho. So ushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlele sihlaleni for 41 years. Ikoncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi nyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi. Asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu. Silandele upresident esesimphiwe uNkulunkulu, president on a vision. President His Excellency Mqondisi Moyo. Ubaba onguyosethuni ukuthi ezokhulula isizwe sako sakomthwakazi njengesizwe sako Israel. Asikhokhelele enkululweke. Yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi. Silandele imilayelo yakomthwakazi. Nansi inkululeko efikile. Ngiyabonga abantu bakithi. Zethemba inkulumo yami izofunda nami emsakazweni.
Studio 7 abalaleli, Studio 7 abasakazi, bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke, uNtunkamili, uChris Gande, ubani bani, osithandekile Mhlanga, awu bantu libaninga ngesibenelise lonke. Zizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabonga ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona. Namhlanje oze ngizitsho ngebizo, ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani, noma kanjani bali. Bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlekweni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu. Kulohlupho endaweni esihlala kiyo. Indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo. Abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands. Iganga just iganga elingazange lifakwe lutho. 8,000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezwana uPF sizoboost iphathi ukuthi kona izawina. Anguzwisisi ngoba abantu bezwana uPF kathi iphathi ngeyabo. Obelief kawulela kochuma lalibezi ukuthi bayisapoti iphathi. Abayisapoti ngokuphi ulutho, bayisapota ngekhanda kuphi ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyini.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe kwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya, lapho esikhona e-Indiana le ndawo eseduzane, isimo se-corona sibi. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebehlatshwa kokuthi lanxa osuthi osuthe wayibamba ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi. Sekuloku amagavena lama-mayors they are up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke ukuthi uthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabo umemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo nabantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimpica badala akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize qhakala umhlambi kaze losile. So asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa-ke sikhuleka ukuthi awusoze kube kube njengalokhuyana oyeseke sakubona. Ya, hayi yikho lokho-ke okungapha eIndiana le Midwest nje engubonayo. Yeah.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.